hlokusela malanga amabili ukubana singene kukhetho. So umongameli ube lethuba lokubana articulate etshele iZimbabwe yonke jikelele ukubana ke uma evotele ukuba ngumongameli kuyini okuzoza kwenza njalo ihulumende ka-3PC okhangelelwe ngabantu bonke uzayenzela nabantu. Umongameli ubambe kakhulu indaba ke yomhlabathi ukubana i-3PC iza protect abantu bonke abalomhlabathi ngokupha abantu ama-title deeds basemaphandleni lasemadolobheni. Umongameli ubambe njalo ke indaba yokulungiswa kwemali yelizwe. Umnotho welizwe ke ususabalela abantu bayahlupheka. So into eqakathekileyo khona kubana kukhitshwe ke ama-RTGS angadinge kufakwe ama-US dollar in the interim silungise imali yelizwe ke ukubana iZimbabwean dollar libuyele ke inxase lilikwanisa ukubana selilamandla okubana lisetshenziswe as an official currency. Umongameli ubambe kakhulu ke indaba yokuthuthukiswa kwesizwe sethu ke seZimbabwe ikakhulu emathebeleland. Ungakhangela ke indaba zemgwaqo nxa ungahamba usiyenkayo ungangena usiya kubotsholotsho imigwaqo yethu ifile emathebeleland emadolobheni konke ke kulezi nkinga. So umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleland ke jikelele ukubana ukungena kwe-3PC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries ikakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above ipover data line which is 500 US kusiya phezulu efanele piwa amapolisa amasosha amadokotela onesi bethole imali ethengayo amatitsha bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international kufanele sejoyina inhlanganiso njengabo internet commonwealth njalo lokulungisa ke isikweredi selizwe to the IMF World Bank African Development Bank labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile sikweredi zabo and of course i-domestic debt ke yelizwe. Umongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini sifake imithi ezibhedlela sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ekhonto besetshenziswe ngama-political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-3PC kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizanupef sikwanise ukufaka uhulumente ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale kobulawayo kodwa ekuvoteni bevote bebe balutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi inhlelo lesasi le program ethu yomgwazi ukukhuthaza wonke umuntu ube ethaba e-registered voter yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi okokuqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedo. Okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba ngefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a-specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyi-registered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobe ku-polling station uyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le-polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama-double candidate liza kuthatha njani?
Hayi leyo ama-double candidate iphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-3PC ikakhulu ke endaweni ka yasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke i-candidate yakhe emelayo ingu-member of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana entumbane umuntu omela i-3PC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala entumbane bebe lolwazi. Njalo eThabalala ephelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalo Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso ye-3PC labanye ke abanjengabo Precious Banda eCountry Park labo Eric Gono eLobengula oDecent Bajila eluveve labanye abanjengabo Sarenda ke ebulawayo Central labo Nicola Wasen ebulawayo South labo Minenhle ebulawayo North bonke laba bengabantu ke abamela i-3PC labo Manduna enketha bonke laba ke ngabantu abangaphansi kwe-3PC. Umongameli njalo introduce official ama-candidate wethu ay-3PC emakansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngusenator former senator wakobulawayo osengukansela uDavid Coulthard. Ngiyabonga.